Hayi, ijobule ile epika ile ipheti enkulu kakhulu ngoba abanemasiningi lapha la siye vela kula ngitsho kwaphumayo. So vele kunzima kakhulu emakhaya lapha abantwana abaningi bayalamba. Then i-government izamile ukunika ukudla but inika ama-primary which is inika umumbu ongelasitshebo. So izikolo sezivulela plus izikolo vele i-social rural schools zehluleka ukuthi zisaseni ukuthi zithenge izitshebo lezi abantwana kumele bezidle. Ngizokuthi abantu ngasebenzisa kumbe iporridge kunjalo ukuthi bethole ukuthi ukudla ngoba nxa uyikuyimpuphu kuphela ebuyayo kungelasitshebo emasecondary lapha emithijinsini ayikho but vele eziningi ezinjengakulama-satellite ziyasilela vela kula kudla ikuthi abantwana siyabakhela abantwana bayalova lazi even healthwise abantwana bonke hhayi abasahlambulukanga njengokuthi nxa kuyisikhathi sokuthi kudla kukhona.
Kodwa ungathi zikhona izikolo ezilokhu eziqhuba i-feeding scheme le ezinika abantwana ukudla ziphumelele e-primary
primary sibene ngezikolo ziyanika ngoba umumbu wabo ema-primary nangikhayela ama-primary yaseduze lathi la lapho engikhona mina ama-primary la ukudla kubuya sibile kuhle kodwa imumbu kuphela ngimumbu ongela ukuthi noma ungagayisa impuphu awulasitshebo kugcina sokuphika i-porridge yesikole badlelene
kodwa yabile thukela
ithukela kusokumele abazali bezitsha imali kungene imali ethukela kugcina ukuthi kanzima kunemhlanganiso ezithaphisayo ezingabo-concerti labo-dreams bayazama lami ukuthi baphathise yenze abazali beqalisa ama-projekthi ezingadi but kungenamanzi so kunzima ukuthi iprojekthi ezingadi then liphumelele because amanzi akula izibhorane zikhatshana ezizibhorane vele amanzi sekhatshana sezoma so ukuthi bephelele besasileni ama-gardens lana kuba nzima kakhulu sibili
elikubonayo-ke emphakathini asebeluphele-ke labanye abagogekileyo bona
bathele nzima ngoba bayaswela ukudla abaningi ikukhona umumbu ongelalutho kubunzima ukuthi umumbu babelawo kodwa umumbulwana awunjani awunalutho oluphelekezela isithibo siyasibela vele emakhaya akula sithibo isithibo sesikhala ngaso abanye kwezinye indawo iminyanga izingazo akula sibili abathole lutho akule nala ama-projekthi okuthi baphiwe umumbu abasibemelele umedumeda bayitwana abanye la bantwana vele bathele nzima sekuyikuthwela ngapha nangapha uphathisa abaqanisayo abanye yindlala zodwa.